Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNhlolanja 2025 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nga umhlanga wesemsebenzi. Lokho kunye ukuthi utshwaya ngabe virus emthetho cyber ngokunye lo bayathiya.
Amapholisa namhla abophe intethela izindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga emethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla odlakela.
Ngesikhathi sebetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition. And kubostilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotshekesha.
Omele eleZimbabwe kwele South Africa uthi babambisana lohulumende wakulelo lizwe ukudinga izihlobo zabotshekesha abafela emgodini eStilfontein. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenelwe ngele Melika elizama ukuthi amazwe la abeke phansi izikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa namhla abophe intethela izindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imibiko ephehla odlakela ngemva kwengxoxo yakhe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele umongameli Masemnangagwa asuke embusweni ngoba esehlulekile njalo ekhohlakele. Umhlanga uzalala esitokisini eHarare Central Police Station abesemiswa enkantolo kusasa. Amapholisa athi umhlanga wephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kungxoxo ayenza loGeza mhla ka-27 ngenyanga edluleyo lakwenye njalo ayenze mhla ka-11 kulinyanga. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abuzisise umhlanga ngomsebenzi wakhe kanye lengxoxo zakhe loGeza. UGeza layo udinga amapholisa phezu kwamacala abalisela ukuthuka uMnangagwa, elokuthotshozela odlakela kanye lelokuntshontsha. Umhlanga yena uqale ukudingwa amapholisa ngolwesihlanu kodwa uhambe wayazinikela namuhla ngoba esithi ubengezwa kuhle emzimbeni. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube utshele iStudio 7 ukuthi baya kusola kakhulu ukubotshwa kukamhlanga.
Udaba lolu luyasihlupha ngoba njengoba ngingakhuluma phambilini ukuthi bamhlukumeza yena umhlanga wesemsebenzini. Lokho kunye ukuthi kuthiwa ngabe vayolete imithetho ye-cyber ngokunye lokhu bayathiya njengomuntu obathiya inhlanga ngoba umsebenzi wakhe kudinga ukuthi exoxisane labantu ukuze athole izindaba. Nxa uGeza enguye wabuya ukuthi baxoxisane akutsho ukuthi kwakumele embalekele ngoba ubuya kuye njengomuntu olendaba. So entathele izindaba kwakumele exoxisane layo uGeza. So akuyasihlupha ukuthi udaba oluzelwe wafika ekuthini kumele elale phakathi. Akunjalo. Yikho nje ukubona ukuthi amanye amazwe atsho ukuthi iZimbabwe akula ukukhululeka kwemthethele zindaba. Bubi sibili siyakusola kakhulu.
Kodwa uMnangagwa uthi usegxilise amalungelo oluntu eZimbabwe agoqela awentathele zindaba. Uthi selisebenza ngokukhululeke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi kusabusa uMgabe.
Hayi, lapha uluma ephozisa umongameli. Uyakhanya ukuthi khona awula kuhlukana nalokhana langesikhathi kusa uMgabe. Abathe bafunda baphambili entweni zemtathele zindaba bayakujongisa ulungu ukuthi khona it's change without change khona ukuyana sakubonayo ngesikhathi sisabangumkhaya intatha ezindaba zihlukumezwa yikho kulokho kusenzakala lakade.
Umhlanga uthi kezwa kuhle emzimbeni kodwa siyabona ukuthi uzalala evalelwe esitokisini. Uthi ningalokho?
Hayi, phela inhloso abalayo kakhulu ukuthi bedinge ukuthi lizwe ukuthi umnumzana ugeza ukuthi beze bethole umkhondo wakhe sebelandela yena umhlanga onguye osethusele umbiko ngogeza. Ugeza abaningi bebengamazi sebemazi ngemva kokuthi uxoxisane lo mhlanga.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum. Ubexoxa ecingweni lotungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Omele ele Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Amatsiriphi uthi babambisana leziphathamandla zamazwe la ekuvezeni amagama abotshekesha abafela emgodini weStilfontein lapho abahlala khona isikhathi eside besesaba ukuphuma kulandela ugonjolozelo kwabo ngamapholisa. Kwabhubha abafika phosa 193, izidumbu zabanye babo zathathwa izihlobo okwamanje kulezidumbu ezingaziwayo. UHamadrip uthi bazama ukudinga ebantwini eZimbabwe okuzanceda ekwenzeni okuthiwa ngama-DNA test. Ezinye izidumbu zabadabuka eZimbabwe, South Africa, Lesotho, leMozambique sezathathwa izihlobo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Bongani Mkhwananzi okwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Kuba nzima kakhulu ngoba abanye ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa yi-advanced state of decomposition. And kubo Stilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotshekesha asikho ukuthi bonke bebesazana ukuthi lowo mbani. Yebo, laba abazanayo kucishe kube lula, kodwa still phela ukuthi umzimba uziphiwe abanikazi kumele kuverifywe beyond doubt ukuthi lowo muntu elisitshengisa yena nani ngowenu.
Ye, sizwa njalo kuthiwa kulabanye ababanjelwe emgodini eRutherford khona ngale ababangikhona badabuka eZimbabwe, liyenzeni ngakho khonokho?
Sikhuluma nje namhlanje besihlezi imeeting nama-families alabo bantu econsulate sizama ukulubeka lolu daba. Udaba lwakhona lutricky njengalona lwaseStilfontein ngoba i-issue ebankulu even ku-government ye-South Africa ukuthi abantu basuka bengene emgodini eyabeka yayisivaliwe ukuthi kungabi lo muntu ongenayo. So even nama-rescuers kuba yikuthi bayatsho ukuthi nabo i-safety yabo abayithembi lapho, and manje i-government kunzima ukuthi nayo ithi inikizela ngama-rescuers angagcina nakho sokule-secondary disaster futhi ngesikhathi bezama ukuseva i-disaster. Kumanje khonapha ngoba lesiga senza mhlaka 22 November abasurvivayo bathathu, abanye sebesaziwa ukuthi bashona, abayi-10 laba kwaziwa yibo esizama ukucelela bona uncedo lokuthi kurescue. Kuba very very complex thing even between ama-governments on how to work this out ngoba i-government ye-South Africa nayo kuyabe kubukeka ku-reckless kuma-families ama-rescuers ukuthi kanti yona ithethe njani ama-rescuers waphosela emsebenzini obonakalayo ukuthi lawo ma-rescuers nayo engasaphephanga. So kuba naleyo nto nje ukuthi from a distance umuntu sengazitshela ukuthi abafuni ukunceda, but ku-more complex ukubakhipha labo bantu than it looks from the surface.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uvule ngokusemthethweni indawo lapho kuzasungulwa inhlelo zokuthuthukisa amagetsi lokwenjiwayo elizweni, njalo uhulumende wakhe uthi kuzathuthukisa umnotho welizwe kudale ile misebenzi. Uhulumende uthi uhlelo lolu olwe-Shintal Palm River Energy Metallurgical Industrial Park olubiza amadola ayi-$3.6 billion njalo oluphakathi kwakhe lenkampani yeChina lubonisa ukuphumelela kwemizamo yakhe eyokuthi osomabhizimusi bamanye amazwe betshale imali yabo kweleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ongumsekeli kamgcini isihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust.
I-private public partnership kumbe ukubambana kwahulumende lezingatsha kumbe inkampani ezizimele zodwa yinto eqakathekiswayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuthe kwavulwa inkampani enjalo sikhangela ukuthi ilethe impucuko lokuthuthuka kwezigaba ikakhulu lapho leyo kampani evule khona. Sikhangela ukuthi abantu bancedakale kakhulu. Njalo abantwana bakulezo zindawo lapho ikampani yabivule khona kube yibo abaqhathwayo kuleyo msebenzi ezathi vuke lapho, ngoba siyakwazi ukuthi esikhathini esiningi singabungaza sibonge kube sokusiyathathwa abantu abavela khatshana kube yibo ke abathola amathuba okuthi basebenze, kube sokusibangela ukuthi labo abantu bakuleyo ndawo bangabona uncedo lwayo leyo kampani. Ngakho ke sikhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokuthe kwavuleka amathuba njalo nakekelwe labo bantwana abakulezo zigaba. Kuyinto enhle ezakwenza ukuthi izigaba zithuthuke, ilizwe lithuthuke.
Kuyini kahle kahle uhulumende angakwenza ukuthi inhlelo zakhe ezifana lalolu ziphumelele kube ngeleZimbabwe elithola inzuzo?
Sokumele-ke uhulumende ananzele kakhulu esingathi khona izindlela abantu abazisebenzisayo ukuthi bathathe leyo mpumela eyabithe yaphuma lapho eyimali bafake ezikhwameni, abophe kakhulu lapho ngabe kuvuza khona okungabe kubangela ukuthi abantu bandakanye ekukhwabaniseni le macala enkohlakalo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezifakele ezikhwameni. Lokho kumele kuthuthukise izigaba, kumele kuthuthukise ilizwe. So kumele ananzelele kakhulu ukuthi inzuzo leyo etholakala lapho incedisa ilizwe, incedisa izigaba, incedisa izabelo, ngokuthi kube khona esingakubiza sithi khona yikuplaga kumbe ukuvala intutshana lapho imali leyo ecina intshu, ngoba lekhona yayaphathisa esingathi khona ngabantu abangancedisiyo umphakathi ukutshontsha. Bangathola amathuba okutshontsha, bantshontsha bazinothise bona. Ufica umuntu sehamba ngezimoto ezingu 5, 6, 7 esiyakha izinto ezingu 10, 11, 12 abanye abantu behuba phansi ngeziso.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungile zombusazwe njalo engomsekeli kamgcini isihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni losithandeki nemhlanga weStudio 7 koBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis oselensuku ezilitshumi elaliswe esibhedlela kwele Italy kubikwa ukuba ulesifo samaphaphu kanye lezinso. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele ngcono izolo kusihlwa njalo uyaphumula. Ithi abantu bazakwaziswa ngokuya kwesikhathi ngomkhuhlane lo. UPope Francis usethola umoya wokuphefumula kusetshenziswa amatanka awe-oxygen. Uhlangothi lwe-United Nations Security Council solunqume ukuba eleRussia kumele lisuse ibutho lalo kwele-Ukraine. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Kwezi phathelane leMelika iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenelwe ngele Melika elizama ukuthi amazwe la akhumisane umlotha. Sokubulewe abantu abaningi empini le ogoqela abakubutho emazweni omabili. Umongameli Donald Trump uthi ufisa ukuba iphele impi le ngoba sekubulewe abantu abaningi kakhulu njalo kwasetshenziswa imali okumele ukuba incede uzulu hatshi ukuthenga izikhali. UTrump ke waxoxa ngodaba lolu lomkhokheli weleRussia umnumzana Putin kanye lomongameli Zelensky wakwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele nomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele iMelika sifike esigabeni sokuthi ilulungise lolu daba okukhulu ukuthi imali isisho iyashota phela kuleli lizwe sebezama ukuthi behlise imali ezispendwa emazweni engaphandle so ikho okuzaphusha ukuthi umongameli waleli lizwe akhulumisane leRussia ukuze impi leyo iphele ngoba indleko zakhona zivele seziphezulu okuzahlupha ukuthi iqedwa njani iUkraine izosala injani izosala ilizwe elibambeneyo kumbe kulomhlaba omningi abazoluza uthathwe iRussia yikho lapho kuzoba neproblem khona ngoba ngokuma kwezinto kathesi angibona ukuthi iRussia izavuyekethisa umhlaba lo esiwuthethe
kodwa ubona zani bangakhumisana umlotha yini kumbe lapha akulalutho imelekeza lwenza yokukhuluma nje
hayi mina ngibona ngani iRussia la isifika esigabeni sokuthi iqede impi leyo iphume kuyo ngoba nayo eyayicabanga ukuthi izakwenza akwenzakalanga yayicabanga ukuthi izotheka over elizwe kalula kodwa ke akusayenzakalanga silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu lezikhali angithi manje sincediswa ngabo North Korea lapha so nayo ukuthi impi iphele isiya kufuna kodwa njengoba akulalizwe lifuna ukuyangiswa so angeke liphombe ukuyeka nje kanjalo
ye nxa sisibona ke ele Ukraine lingavuma yini ukuthi lilahlekelwe ngumhlaba kumbe liyabheja lisithi hayi lokho akusoze kubonakala
hayi ngokubona kwami ngibona ukuthi abakhokheli be-Europe i-Europe ezancedisa ke ukuthi either uZelensky uyavuma ukuthi noma isinqumo esizaphuma phakathi kweMelika leRussia singamphathi kahle asivume kumbe angasivume ngoba iEurope nxa imsekela uzalwise siyaphambili
lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago bexoxa loGibbs Tubo Studio 7 ekhonapha eMelika iyanda imikhuhlane ebantwini bemaphandleni ewange ikakhulu kwabadala labantwana abagulela emakhaya ngezizathu zokuswela imali yokwelatshwa lokuthenga imithi unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcwele
esigabeni sehlanganani phansi kwenduna umvuthu sihlangana logogo unakalavo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 85 osasimeni yesibi sokugula kasenelisi lokuhlanganisa inkulumo esikwenelise ukukuzwa ekhala ngakho ikuxaxamba kwamadolo kwazise inyawo lazo sezibanda kanye lokuzaca nje umzimba
amadolo amsulu wasuka amadolo
ngemva kwalokho kasenelisanga ukuqhubekela phambili kunxoxo yethu kodwa udade wabo omlandelayo unkosikazi Florence Moyo layo osekhulile njalo engaphilanga emzimbeni uthi phezu kwamadolo uhlutshwa la yinhliziyo kodwa amaphilisi kawatholi ngemfanelo ngesizathu sokuba abantu abakhe kabasondeli emkhuhlaneni
into ezifunakalayo sibili amaphampa wona la lamali ukuza wona amaphilisi isepa yokuwatsha mina kangiphilanga Nile BP, nile sifuba, amadolo, inyawo, ziyabe zithi ngaphansi amadolo la, leqolo.
Ukuze umthwalo ube lula, imuli le incediswa ngunkosikazi Khathazile Ndebele, obona ngezempila kahle esigabeni sehlanganani eBH29, egezisa ogulayo, uthi imuli le ebhekane lakho kusemzini phose yonke.
Eklinika uzabuye phenduke nje ukuthi eklinika kuthiwa kula maphilisi, bambhalele ukuthi ngiyethenga. Manje mina kangila mali ngizayenze njani lendlala khona ukuza uye clinic akukhatshana nga uhamba vele ukuthi uhamba ngenyawo uhamba 3 hours lokuhamba kakhulu kabe BP ama HCT awakho ngihambile last week ibe nika amakhadi awesithi ngizama ukuyabadingela endlovu ngaphenduka lawa ngakuya la ngafika abanika wathi manje nxa usinika uthi thina siyenze njani njwa ungikhangele ngoba ngogogo vele kakhulu ngikhuluma soka banathi banabo ngoba abala mali ukuthenga amaphilisi
Usobhuku wehlanganani unkosikazi Bongani Mlotshwa laye ubhekane lomzukulu wakhe okhubazekileyo kodwa indleko zokumelaphisa zikhangele yena lemuli.
Umntwana lo wabelethwa wabuya ngoflatha. Uthe buye ngoflatha ikhanda lasale lambijana kunini. So waseze befosa ukuthethe.
Umamlotshwa uthi abantu abaningi abaphilanga esigabeni lesi kwande njalo labakhubazekileyo.
Indlovu ikhatshana, isibhedlela esikhulu isikhatshana, so siphakathi. Nxa ungela mali vele kuba nzima, akula la mota yokuthi ungaba khona imota engamthwala. Le mithi khona lesibhedlela vele ungazohamba i-treatment uyabula umango, i-treatment isweli.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ulokudana ngendlela uhulumende yangaqhakathekisi ngayo ukuthuthukisa ezempila kahle.
Abaningi kakhulu lapha bayahamba besiye Zambia. But abanye bangkhona masevele Zambia sehledela. Yikubona sile ma-cases abantu abakhona emakhaya. Asebengama-bedridden bekhona emakhaya sokuthiwa ngama-home-based care. But indaba ekhona yiyona leyo ukuthi alukho usizo olutholakalayo ema-hospital. Ngikhuluma kanje ngiyahamba khona ngale ngafika e-hospital abantu bayangena bayaphuma bagijima benikana izimali bedinga izimali zokuyadinga imithi. Isikhathi isikhathi ukuthi udokotela azebe khona, udokotela kade ngisengafiki, ngifike ngabo-8 kwaze kwachaya ama-9 ngasuka ngama-9 kwathiwa udokotela ingxoza afika ngama-10 kwacatshangelwa lokhuya.
Inkulumo kamoyo isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment kuphenyo lwabo olwenziwe enyakenye oluveza izinga eliphezulu lemkhuhlane esabelweni seMathebeleland North. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi phose yamane ekhulwini 39% baphila legcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yethukela enhliziyo, izithuthwane ezinso, ufuba, ukugogeka leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mojiri yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabe loseMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela izakhamizi yelupane esizahlonyiswa ngemtshina yonke, kodwa ukuthi nini akwaziwa. NginguNokuthaba Dlamini we-VOA News ngisewange.
Zimbabwe.
Abantwana ababili abeZimbabwe baphakathi kwabantu abayisitshiyagalolunye ababhubhe ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kweleBotswana ngeviki edluleyo. Abanye abeZimbabwe bazithola bengelandawo zokuhlala sebethembele kusizo oluvela kuhulumende wakweleBotswana. Ntatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usithulela lolu daba ngokugcwele.
Umphathintambo obona ngendaba ze-ofisi kamongameli kweleBotswana umnumzana Moeti Moasa ugcizelele ukuthi kuze kufike umvulo sokubhubhe abantu abayisishiyagalolunye ababili bengabadabuka kweleZimbabwe. Ababili laba ngabantwana, omunye wabele iminyaka emihlanu i-5 omunye elamachumi lasikhombisa i-17 abagalule emfuleni okuthiwa nguntshe esedolobheni le-Francistown. Umnumzana Moasa uthi uhulumende ozaphathisa imideni elahlekelweyo kanye lalabo abazithola bengelandawo zokuhlala.
While the risk of the risk level has generally reduced.
Noma nje sekulobungcono siyadana ukuthi silahlekelwe ngomunye ngesonto, okutsho ukuthi sekulabantu abayisishiyagalolunye asebebhubhile.
Kodwa iofisi yomeli wesigodlo seZimbabwe kweleBotswana ithi kayizange ithole isaziso esivela kuhulumende weBotswana ngokubhubha kwababili laba. Kune izulu eliningi ngeviki esanda ukwedlula kweleBotswana elibikwa lifike kumamilimitha phakathi kwekhulu elilengxenye i-150mm kusiya kumamilimitha angamakhulu amabili i-200mm. Lokhu kubone iningi oguqela abanye abeZimbabwe lihlengwa ngamasotsha emzini engcelelane leHabron lapho kule damu elikade selichitheka. Umnumzana Moasa ugcizelele wathi noma nje isimo sesisiba ngcono, lokho lokwesaba ngoba izulu lakho uqhubeka lisina kusiyafika ekupheleni kweviki lanxa ukhalelwe ukuthi liyabe selisina ngesilinganiso esiphansi.
While conditions have improved significantly, we must stress that we are not yet out of it.
Noma sekulobubelo asikaphume engozini, indawo ezijeneyo lokhe zilamanzi amaningi, ngakho kumele siqhubeke sifake ilihlo.
Umnumzana Kutlwano Mkokomani wenhlaniso ebona ukuphathisa uzulu ngezikhathi zobunzima e-Red Cross Society uthi abakhethi mhlobo lapho beseyabela abazithola bephakathi kwengxaki elethwe lizulu lesikhukhula.
The Botswana Red Cross Society had provided relief items to the evacuation centers.
Sephathisa labo abaphatheke kule ngozi ngokubanika okufana lengubo, ukudla kanye lalapho abalala khona ukuze sibone ukuthi bathola usizo.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Andreas Banda uthi babone abanye abekhaya bephathiswa ukugoqela uhlengwa kwabasebenza emapulazini endaweni eseduze ledamu leHabroni.
Kukhanya si abantu bonke bayancediswa sibile kungela discrimination. Sibone amasosha encedisa abanye abeZimbabwe bade bekubad situation kwenye indawo outside iHaveron. Babaphe even ukudla le ndawo yokuhlala kungela nkinga kungela discrimination.
Iningi labahlengiwe beliphiwa indawo zokulala kanye lokudla ezikolo zikahulumende. ELeBotswana lithi abantu abedlula inkulungwane lamakhulu esishiyagalombili 1800 bazithole bengelandawo zokuhlala. Kunani leli abedlula amakhulu esishiyagalombili 800 kungabantwana. Izikolo zavalwa ngeviki edluleyo kodwa kukhalelwa ukuthi zivulwe ngolwesibili. Inhlanganiso ebona ngendaba zabantwana omhlaba wonke jikelele e-United Nations Children's Fund ithi isimo lesi siphazamisa abafundi abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sokuyisikhathi sokuza imbono yenu lenabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 basakazi bethu abahle, lingabe linjani lonke nithoka zomhle. Ubuhlungu sikubonayo sokudingwa nentatheli okuyiyo ebe ixoxa nodenza. Naye siphule umthetho okwenzakalayo kithi. UPaul Nyathi sethumela ithemba lakhe ukuthi limdinge uBlessing. Uyenzeni ngoba umsebenzi wakhe lo uyenzileyo. Hayi, uPaul Nyathi mabaphume entweni zepolitiki bayenze umsebenzi wesipholisa nothi lokhu abakwenzayo. Angisiyena intatheli, angisibezi umsebenzi wobuntatheli, kodwa siyakwazi ukubona into enhle nerong.
Njane Studio 7, njane Studio 7 ithanda ukudlulisa lokho kulesikolo laphayana abathi isigombingo SDA school esiselowa kwelo esiqotsha abantwana malanga wonke. Sithi abazali ababhadali imali, abazali bazoyibhadala kuphi imali, beyithatha kuphi? Ngabasebenzi kunendlala, bayasogola ukuthola ukuthi bona abantwana besikolo badle kodwa bafuna imali leyo ngamayusa. Bazowathatha phamayusa bengasebenzi e-America. Abasebenzi e-America bazowathatha phamayusa. Akula muntu osebenzayo emndenini kodwa kuthiwa abantwana ngababhadale imali. Lesi sikolo futhi siyabambela abantwana ama-results ka-grade 7. Asifuni ukubanikeza ama-results ka-grade 7. U-headmaster wangkhona igama lakhe bathi ngumbasera. Umbasera. Isikolo besibe sisenza kahle sisaphethwe ngu-headmaster kuthiwa ngu-Emswana. Since wayeka laphayana isikolo simoshakele, sifile ama-teacher akhona alova njalo nje. Sicelekele sincede bakithi, sicela sincede.
Ye, ku-Studio 7 lishona njani basazi bethu abahle. Ye, hhayi angeke simangale abantu sebehlala begijigijinyiswa kangaka yi-ZANU-PF Republic of Police. Vele ngumsebenzi wabo, ubuxoki babo vele buhamba kanjalo. Yikho ubona namanje baze babopha ujele bembophela ukuthi waye emela abantwana bephakamani school entweni esegcekeni esobala. Abantwana bezikhulumela bengafuni ukufunda i-history yamashona bebe bengabasemathebeleleni. Namanje kathesi iZANU-PF Republic of Police ibhizi igijimisana le ntatheli engazange ikibe nese, engazange ikhulume lutho. Ifela nje ukuthi yabizwa la makhamera wayo uGeza wazikhulumela into afuna ukuyikhuluma kumakhamera. Kodwa bathiye uGeza ubuxoki babuze ububona ukuthi buhamba kanjani, bathiye uGeza bagijimisana le ntatheli ngoba uGeza ngeke beze bemkwanise futhi bayakwazi ukuthi ngezinkulu lezi angeke beze bemkhona. That's how iZANU-PF Republic Police esebenza ngakhona, yibo ubuxoki babo la abahamba khona. Shame on you ZANU-PF Republic Police.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Live Talk namhla sixoxa ngokuxokozela okukubandla leZANU-PF okulabanye abafisa ukuba aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugcitshwa amahlandla amabili ombuso kaMnangagwa. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa namhla abophe intatha lezindaba esebenzela iphephandaba leNewsday kanye lomsakazo kamabona kude weHSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla udlakela. Okwanamhlanje sizugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.